ngaphandle kokuthi ngubani omele akhethe amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Olunye udaba oluhluphe kakhulu emhlanganweni wanamuhla ngolokuthi ungaguqulwa umthetho we-Broadcasting Services Act uzabamba ngamandla abantu abalezimota ukuthi bathenge umthelo we-ZBC ukuqala ukuze benelise ukuthola amaphepha avumela izimota ukuhamba emgwaqweni avela kugatsha lweZimbabwe National Roads Administration lokuthenga imithelo yokuvikela imota ama-insurance. Abantu abangenomhlangano obukhokhelwa yikomiti yedayile ephalamende ephansi kogatsha lokusakaza eye-Portfolio Committee on Information, Publicity and Broadcasting Services bathe bafuna amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe akhethwa yiphalamende ngokwayo hathi ngumongameli esebenzisana lomphathintambo wokusakaza njengokutsho komthetho. Omunye wabakhuluma emhlanganweni lo emele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe ngumnumzana Perfect Hlongwane.
Lumthetho kumele ulungise udaba lwe-appointment ye-board ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla okubeka leyo board, kodwa ukuthi abantu baye through lokho esithi thina ngama public interviews ukuthi babuzwe phambi kukaZulu. Lokhu singakwenza through i-parliament.
Amazwi kaHlongwane asekelwe ngumnumzana Sifas Mavuta, yena obemele inhlanganiso yemisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRA.
IBuzz izalayisensa ama-broadcasting services kanye ngomnyaka depending on i-availability ye-spectrum. Sifuna ngani kumele kulungisiswe lokho.
Abaningi bethese ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe umlando wokunikeza amankampani alobudlelwano lohulumende kumbe lebandla elibusayo kuphela amalayisensi okusakaza afana le-ZBC, ZTN, NRTV, Theto Communication, le-AB Communication. Udaba lokuthi abalezimota kumele bathenge ilayisensi ye-ZBC kuqala ukuze benelise ukuthola amanye amaphepha okuhamba kwezimota zabo emgwaqweni yinto ecubula abaningi elizweni. Omunye wabo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Zimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube.
Sumile labo besukumezwa ukuthi bethenge umthelo wento abangafuni ukuyilalela. Yikho uthola ukuthi khonakhona abantu abaningi emaphandleni balalela i-Studio 7.
Uncube usekelwe ngumnumzana Matthias Dube isakamuzi seHarare, yena otshele ikomiti yebudala lephalamende ukuthi kumele i-ZBC ikhiqize inhlelo ezithakazelelwa ngabantu ukuze ibahuge bathenge amalayisensi alumsakazo ngokuthanda kwabo hatshi ngokuphoqwa ngumthetho. Kodwa omunye obesemhlanganweni ofanayo osekela ibandla le-ZANU-PF, umnumzana Nisbet Chuma uthi uyavumelana kakhulu lenguquko efunwa ngumthetho lo. Kuminyaka esanda kwedlula abantu abafana lo wayengummeli weHarare East unkosikazi Jesse Majome bahambisa umsakazo we-ZBC emthethwandaba besithi abafuni ukubhadala umthelo ngoba inhlelo zawo sekela ibandla elibusayo. Ikomiti yephalamende ekhokhela imihlangano le iza kuya njalo ezigabeni ezibalisa eMtare, eMarondera, eMaswingo, koBulawayo, laseLupane uyathapha imbono kaZulu ngokuthi uyavumelana lenguquko equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill le kumbe hatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.